uChamisa obekhatshwe ngumkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa kunye lomnumzana Walshman Ncube umkhokheli webandla leMDC utshele umhlangano lo ukuthi kungela ukugqilibezela usenqobile ukhetho oluzenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Indodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo uSibangilizwe laye ubekhona kulumbuthano. Unxuswe ukukhuluma amazwi okukhuthaza ukumanyana kukaZulu.
Sabonani bantwana bezibaba. Injani mphakathi omuhle. Nina elithanda ukuthula. Ngiyabonga ukunxusa kwethu lamhla lapha. Ngibuye lapha ukuthi sizokhumbuzana ukuthi singabantu banye.
UChamisa uncome umnumzana Dumiso Dabengwa njengomuntu walwela impi yenkululeko wangazaphazanyiswa ibuhuquluzi kodwa wala ehlonipha injongo yokuya empini.
They abused you, but you remain true to the values of the liberation struggle. And this is why I'm particularly happy that as we go to this election, this candidate is being endorsed by the icons of our liberation struggle.
Pambilini. Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa utshelela umhlangano ukuthi ibandla lakhe liyamsekela uChamisa njalo wake wazama ukunxusa amanye amabandla ukuthi lawo amsekele okugoqela unkosazana Thokozani Khube kodwa kwehlula.
Lokhu ababekutsho besithi bona kumele siqalise kutsha sokwehlule labo esabakhethayo ukuthi basibuse eZimbabwe sebehlulekile.
Umnumzana Ncube yena uthi abantu bengayenqwa libandla lezanu PF elithi kumele libuyiselwe embusweni ngoba liletha indlela entsha yokuguqula umnotho welizwe. Kesizwe amazwi kamnumzana Ncube.
Kulento eyodwa kuphela ezama ukuphambanisa ukuthi sifike ku-second independence kalula. Into leyi yilabo esibanike umsebenzi wokuthi babe ngo-referee ku-election leyi.
Ugogo olomfanekiso wasabalala kumfanekiso kamabonakude enkundleni zokuxhumana esithi usekela uChamisa laye ubekhona wasukunyiswa kodwa kazange akhulume loZulu wanyenyezela uChamisa impiko yakhe. Qede uChamisa walandisa ukuthi ugogo lo uthi kusukela lumfanekiso wafakwa ebulenjini usekhathazwa ngabantu abathi bazambulala ngoba isekela uChamisa. Kodwa uChamisa utshele ugogo lo ukuthi engethuki ngoba kuseyaphela inyanga uzabe esebusa yena njalo uzamnxusa esikolweni se-State House. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, igama lami ngu-Chris Gande.